Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni westudio 7 olwesibili mhlazi ku 26 mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano webandla lezanu PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga.
Kahle ngikutshele ke mina bana, ngokwazi wethu lo, ubona wethu lo, kusebenza ndawonye kwethu, umongameli wethu lo msekeli wakhe ngabantu ababambeneyo, ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yezanu PF.
Ibandla leMDC Alliance lilandula imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota mkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa.
Ala ukungamanga aphunywe iRoute nxa ukuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana nalabo.
Ele Melika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angaqhubeki etshela uZulu weZimbabwe amanga ukuthi ama-sanctions yiwo alethela ilizwe ubunzima.
Bacho ama-sanctions aphi njengoba iZimbabwe ayila ama-sanctions yafakela ama-sanctions akhetha izikliwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lezanu PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi yakhe emhlanganweni lo ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala omunye umsekeli webandla lezanu PF umnumzana Saibeth Musengezi ethule udaba lokuthi uMnangagwa wakhethwa ngokungekho emthethweni ngomnyaka ka-2017. Ingcwethi kwezombusazo ezithi inyathelo elathathwa ngumsengezi lingaba laqoqwa ngabecele likamnumzana Chiwenga. Eloba enkundleni yokuxhumana iTwitter, enye yalezingcwethi umnumzana Walter Magayisa uthi kukhanya abaqoqa uhlelo lokususa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni bengasathakazeleli indlela umumo wezomnotho ohamba ngayo. Ngalokho sebesenza amaqhinga okumsusa, kutsho lezingcwethi. Umhlangano wezanu PF awandisanga ukuhluza indaba ezimayelana lobukhokheli. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena olandule ukuthi kulokudonselana phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo omhlangano ahambe njani.
Amalungiselelo omhlangano wethu kuphela unyaka aseqhubeka kuhle sibili, ngapha koBulawayo sesiqedile ukulungiselela, sesimelele nje amalanga akhona obana afike kuqaliswe ke umsebenzi womhlangano. Sizwile njalo bana amaprovinsi wonke ami kanjalo, la kumain venue yethu la kusokume kanjalo, phela thina silibani la elizilungiseleleyo, ibandla eliqoqekileyo, ibandla elikwaziwe ukuthi lenza. Ngakho ke vele akula nto engasivimbela ubana sitshe kuhle kusetshenzwa kuhle, sivele sirongekile team. So konke sokuyi all systems go.
Sike sezwa ukubana kulokungezwani ebandleni kulokudonselana amandla phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lo msekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngalokhu abakuthi i-factionalism ngesilungu. Kuliqiniso na?
Udaba lolu olwe-factionalism luhlala nje luyaphekwa ngabantu abangafuni ukubona ukuthula ebandleni lethu. Isikhathi zonke zasokuthiwa umongameli wethu lo msekeli wakhe abazwanani, uzotona sebe la maqembu atshiyetshiyeneyo. Kahle ngikutshele ke mina bana, ngokwazi wethu lo, ukubona kwethu lo, kusebenza ndawonye kwethu, umongameli wethu lo msekeli wakhe ngabantu ababambeneyo ngabantu abakhokhela inhlanganiso yethu yeZANU-PF ngendlela ephakemeyo sibili elothando lokuzwelana lokuzwisisana akula ngisho ukudabukana phakathi okukhona lokhu okukhulunywayo angazi ubana abantu bakuthatha ngakho kodwa kwakade sithina sibambene sinyandanye sisebenza ndawone sonke
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla le-MDC Alliance selilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa eMutare ngeviki edluleyo. UChamisa wayekuhlelo lokuhlangana labalandeli bebandla esigabeni seManicaland ngeviki edluleyo lapho athi wadutshulwa khona imota yakhe yafa ifasiteli kodwa uhlamvu lwathutshela kwelinye icele lemota kungazange kulimale muntu. Amapholisa abikwa atshela iphephandaba leHerald ukuthi ugatsha lwamapholisa olucubungula izehlakalo ezifana lasonesi olwe-forensic luthi lwalufuna ukuhlola imota lokuthatha imininingwane yesehlakalo lesi kodwa ibandla alibaphanga lutho. Sixoxe lomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Seziba oyehamba loChamisa. Saqala ngokumbuza ukuthi uChamisa uqoqa ukuya kwesiphi isigaba ngemva kwesemaswingo leseManicaland.
Ya ngiyabonga kakhulu si sesaqede eManicaland le maswingo kuvikile kuya zabona kungene also kwenye iprovince elungisele sosimelela ukuthi organized department ethungamelwa ngu-honorable Amos Tibaya isibonisa ubana ke ngevikile indlela esihamba ngayo yipi kodwa ke engingakutshe ukuthi siyaqhubekela phambi ngenhlelo zokuya ke emaphandle.
Sike sezwa imbiko yokubana lina njengebandla aliphi amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota kamnumzana Chamisa, njalo amapholisa ake alibuza ukuthi ake alitshela ukuthi liye kibo liyokhuluma ngodaba lolu kodwa lina alihambanga. Kungakuliqiniso lokhu na, njalo ungasitshela ukuthi udaba lokudutshulwa kwemota kaChamisa lucutshungulwa njani, kuhamba njani okwakathesi?
Ala okungamanga akunywe iRoud nxa ukuthi abakhulu bamapholisa sakhulumisana labo njalo konke ababekufuna ukubona imota lokubona indawo konke ubana kwahamba njani balakho ukubana imota menjani simo konke balakho emapholiseni njalo simelele ukubana bezokhipha ke iripoti yabo ekugcineni kokucubungula indaba yokutshulwa kwemota kamongameli.
Umnumzana Gift Ostalos Seziba ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla MDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Elemelika selitshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engaqhubeki etshela uZulu weZimbabwe ukuthi indubo abhekane lazo zibangelwa izijeziso zenotho ama-sanctions. Izolo bekulilanga elafakwa ngumanyano we-SADC elokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso lezi. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe sethulela amazwi izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter. Ibandla le-MDC Alliance lalo lithi izijeziso zenotho ayisizo ezenza uZulu athwale nzima ngoba zingaqondiswanga kulizwe leZimbabwe kodwa kunkokheli yebandla leZANU-PF. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Zulu kandaba, sifuna ukuchasisa ngeSADC leyo namhle khankasa isi ithi ama-sanctions kaphume. Batsho ama-sanctions aphi njengoba iZimbabwe ayila ma-sanctions yafakela ama-sanctions akhetha izikiwi labo abangalondolozi i-constitution, abangalondolozi amalungelo ayinqaba, abangalondolozi i-constitutionalism. Sithanda ukuthi sinanzelele ukuthi ama-sanctions la awafakanga yi-United Nations. Ngalokho abantu abaningi bayabuza bayamangala ukuthi sithunywa eUnited Nations sidingani lapho abangazange bafake khona umsebenzi noma ukubopha izimbabo abantu abafanele ukuthi ngabe bazekhangela ukuthi amasanction ahlukuluza abantu yilabo abafakayo iUnited States of America, EU, European Union, the United Kingdom. Njalo umama lo ovela khona elizweni lakhe akula democracy ngabantu ababiswe izanu ukuthi izencenga izencedisa ikho ke sifona ngani ikudlala ngesikhathi. Kulabantu abasebesithi ama sanctions la awahluphi umuntu kazana ngenxa yokuthi ahlupha I top hierarchy yezanu ukuthi ngabe yibo abahamba besiya la eLondon besiya thenga amasuthu basiya thenga abakufunayo besiya ezibhedlela bechiya lapha I sanction yeZimbabwe ithelele izanu ngoba yibo aba bigiza amalungelo abantu khathesi nje izolo lokho iyouth yezanu PF sisithi constitution ayiguqulwe ubaba umnangagwa ebuse ezefele esihlahle esihlalweni yikho ke sithi thina ungabone ama political parties labo abathengwa izanu sebegijima behlabela ingoma yezanu anikwazi ukuthi hathi thina beMDC alliance sithi into yokuqala kanti ama sanctions alethwa yini alethwa yikubulala abantu ngo 2000 alethwa imbali yezanu PF bebulala abantu besintwini le Midlands alethwa intando kayiphikiswa eka baba umuyo umgabe lapha esenza umathanda betshontsha ama election yikho ke thina sithi iZimbabwe yiyo efanele ukuthi bahlale phansi abantu bathi gwaqa amabandla wonke le lama church wonke lama trade union wonke abantu bahlale phansi babona ukuthi umhlahlandlela ongenza kube lobubelo yiwuphi hathi ukuhlabela namhlanje sibonile ithi isadaki ihlabela isadaki ngama club iclub yama old boys amajaha angafuni ukushuka isadaki yathi yamemezela yathi ama elections emalawu they were free and fair kodwa kwa High Court yafika I High Court yathi hayi awaphindwe ithese phindiwe iopposition yawina isadaki vele lilunga lama president ukuthi bakapule bengali khangelani khathe isadaki yehluleke ukulungisa eSwazini emSwatini ngoba bayavikelana ngalokho mahlabe Zulu thina sibika sicela abantu kube le dialogue yabantu abaziyo ukuthi bafunani hayi uthatha isigananda labantu abagangileyo sihlenze idialogue sifuna ukuthi sizethu sizilungisele uma idialogue iqinile ingxoxo kube lo referee ongasiyo Mnangagwa ozarefura echai penalty ebe ngulinesman sifuna siziqedele uhlupho lwethu izanu sicatha ngokuthi kulama sanction yona ihuquluza inotho itshontsha suku zonke akula accountability bathenga ama trade into eziningi ezingalama tender yikho ke sibahlabeli kaphela nini ukuthi sadali ayimelelanga izifiso zabantu jikelele ibimele opresident besadali regions yikho yabo
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance
Yebo 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 mthokazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla sixoxa lababalisi ngohlelo lukahulumende weMelika olwe Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program olujonge ukuthuthukisa ababalisi abavela emazweni achiyeneyo womhlaba. Siphinde sibe lengxoxo labasakhulayo ngokuphatheka kwabo kuhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka 2023. Silukandaba lingafuthwa lolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Osakhulayo uAndreas Sibanda wethula umfanekiso kamabonakude ehlabela usedingwa ngabancindezela umculo ukuthi bamphathise ukwethula ingoma zakhe. UAndreas Sibanda ohlala edolobheni leVictoria Falls eleminyaka yokuzalwa elithumi lambili uyezwakala engomeni eyayihlatshelwa emfeni ethiwa endleleni. Kesizwe ingoma yakhona. Sixoxe lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda laye othole imilayezo evela kubaculi labancindezeli bakwele South Africa bedinga uAndrea.
Ye, ngingeneke ekhasini lokuzilibazisa lebulenjini oFacebook ndingayo uAndreas Banda. Abantu abambona ihlabela ke emfeni lapho elizwi lakhe lathatha lathunuka abantu abaningi. Ngakho wasosiba labantu abavela eSouth Africa laba abapheka ngezomculo abatshiyeneyo ama-DJ labo ke okuthiwa ngama-producers bangifonela bathi akusisize. Ngifana lokusitshaya ngaphakathi ntile uAndrea. Ngase ngithola ke abantu bangisiza abaninga ukuthi uhlala ngaphansi yamdobho kwana ohlala eVictoria Falls uhlala labazali bakhe uMr Ms Banda yena uAndrea usesikolweni.
Yena nxa ukhuluma laye uthi yisiphiwo na esokuhlabela nje kuphela kumbe kukhona lapho ayakhe ehlabele khona?
Labo ke abangifoneleyo nabangibhaleleyo bonke bakhala ngokuthi bafuna ukusebenza naye, bafuna ukumphekela imiculo bese bethatha ke ilizwi lakhe balihlabele khonaphana. Yikho bawukhalela abaningi bathi bengenza izimanga ukusebenza lelo jaha ngoba ke ucula kwakhe kuyabajabulisa njalo balesifiso sokubana ke bengapheka idlakade ebesebenza laye ngaba kuhle. Abaningi bangikhona bathi kungicela ukuthi nxa kusenza ngebila kwele South Africa kodwa size umntana esikolweni sizabona ukuthi kuyahamba kanjani. Bengikhangelela ukuthi nxa uhamba kahle kube ngumnyaka ozayo ngoba kathesi la uyabhala njengomntana esikolo njalo sesiya-ke eland cave ke lekhisimusi kuneziphithiphithi eziningi. Kungahamba kuhle-ke kodwa phana ekuqaleni komnyaka kuyamele ahambeke ayecindezela-ke izingoma zakhe kwele South Africa.
Manje labo abathi bafuna umncedisa bafuna ukuthi bayenze kahle kahle ungasichase.
Umfana lo osakhulayo uAndrea ngumfana-ke ohlabela okujabulisayo kumba ucula okuthokozisa abantu abaningi. Ko-ke uthe uyacula-ke esontweni yakhe ayingenayo njalo-ke church ngiyokhokhela izimcula. Ngakho-ke abantu ikakhulu abebandla lakhe abeshiwe izihlobo mbebeselwe uyahamba ecelwa ubuye azocula nabadala khonaphana emfeni ngoba ke nguye bathi ukucula kwakhe kuyenza kuyabathoba izinhliziyo yabantu kuyabaduduza njalo sizoke nxa icula ukuthi ke ingoma yakhe ithinta njani phakathi. So abaningi bamcela ezifeni ahambe uthole nguyeyedwa ingane ke emfeni ecula evunyelwa ke libandla lakhe le-church njalo nabantu abazalwane bebandla lakhe le-church icula naye. Ngakho ke ngiyocelwa yonke indawo nje lokuthi hayi yena uyahamba loba ngaphi siyacula ikakhulu-ke ezimfeni asebandleni.
UEzra Chisa Sibanda ngumsakazi weStudio 7 ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lwezempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abafika phose amachumi amane 37 ababanjwe igciwane le-coronavirus. asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 esibili leyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba oluthi umsekeli kaMongameli onguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze uhulumende ukuthi afakele umthelo wegwayi lotshwala ukuze uhulumende athole imali yokuthuthukisa izibhedlela. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze inkokheli yamazwe angentshonalanga ukuthi yesule izijeziso zenotho ibe isisiza eZimbabwe bakhulumisane laye uMnangagwa. Labe kungamazwi kaMnangagwa awukunanza ilanga layizolo ele Anti-Sanctions Day kubika iHerald. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani basakazi abahle? Hayi, ngiyabonga. Xa umdala esaligcinile. Kembuze lapha basakazi labalaleli leZimbabwe yonke nje jikelele lomhlaba. Umnanga kwakathule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawoveti abalwayo, uthembisa ukuthi uzagepha abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalima bamhlophe. Kahle kahle umnanga kwa ule malini esehluleka ukuthenga ivaccine. Kwani lizwe lonke yonke leyo uzayithatha ngaphi imali? Kumele bekunanzelele ukuthi from 1980 asiso bantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time mase kuzoba ngama election izithembiso zabo kaziphele. So hayi, please sicelani weke asihloniphe. Angake ethi sehlule ukuncedisa nje abantwana besikolo abe primary ngamaphuzu. Akulanto even one isithembiso sesikwani sithi izithembiso zabo zinengakhulu. Balomgodi wezithembiso ongacithiyo abantu bezani uhulumende wezani. Kodwa kulanto even A1 abayifezayo and siyabezwa lapha abakhuluma emaradioni bethi kulungile uzuma kabotshwe. Cela ukuthi abantu besihloneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo. Azange ke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabotshwe bahlezi phezu kwamangcwaba legazi. Bona lapha indaba bengathi ukuthi umnanga kwalotshwe ngaka babotshwe, kodwa bakhulumela ukuthi uzuma kabotshwe. Uzuma kabulala ngamuntu. So kumele amaZimbabweans akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona. Siyabonga.
Awusalibonani, salibonani kwindawo zonke la ku Studio 7 abalaleli waka Studio 7 bonke nyalibulisa ezindaweni zonke. Ngibuye endaweni yaseKhesi ngibulisa uAntwamu Nambuya enjelele, ngihambe eBhinga ngiyebulisa uSiswami Nadumo ngithi linjani linjani lonke, uSiswami endaweni yaseMthabezi linjani lonke linjani lonke ngapho. Siyasibekezeleni bafowethu kuzime eZimbabwe, sibhekile kudala sasazi ukuthi mawufika uzokuthwa kuwontuthu ziyathunqa ungena uze kunuka kamnandi. Okwamanje ma ungena uvele ubone ukuthi lapha kuzima, sokunuka amasireti kuzima, ivini kuthiwa sathola uzibuse but akukacaci. Size sifise ma kungabiselwa belungu maybe bangabuya lobungcono, ngoba laba bempumalanga basicabangele. Libe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli bakaStudio 7, okusokusala yikuthi sibambaneni sonkeni, sincedisaneni. Omunye mayele mpupho, omunye lesithebo, sincedaneni sihlanganiseni kube into wani, ngoba kuzima kuhlupheke elizweni leli. Ma kusabusa laba bantu akukayokula ukukhululeka badlele ezikhwameni zabo. Sesiyabona lalo otshontsha imali leyo ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono. Ngajabula le audio ingafundwa lo izihlobo zakhe.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwe Studio 7. Ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibonga kakhulu kini nonke ngohlelo elimphathayo, uhlelo oluhle olokwazisa abantu ngesimo somhlaba wonke jikelele. Ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu, ngibingelela nobaba abathi uEzra Shisa engangigcina kudala kobulawayo, kusese kobulawayo kungakabisemancuweni. Ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRishi uMadida ozalwa endaweni yaseLupane endimimbili kuwadi kuvillage Imiyathi. Ngibingelela nje kinonke bantu bakithi, ngibonga nje uhlelo lwenu.
Nawo bekungamazi enu lina abalaleli bethu, elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyaxolisa abalaleli, ucingo lwethu belungasebenzi, ngokunjalo abalaleli esilethulele bona ngesike salethulela bona kusukwana isanda kwedlula. Kodwa lingadinwa, qhubekani lisithumela imilayezo yenu ku +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, sokulomunye njalo owake wasebenzela inkampani yenkundla yokuxhumana ebulenjini eFacebook, oyithule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi iFacebook iyaphathisa ubugebengu lobudlova. UNkosazana Frances Yuen wethula inqwabanqwaba yamaphepha athi yibufakazi obutshengisa ukuba iFacebook iyaphathisa izehlakalo ezifana lomvukela welemelika ngenyanga kaZibandlela esigodlweni sombuso iCapitol, lapho kwafa amapholisa labasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lemelika. Obunye ubufakazi obukhona butshengisa ukuba iFacebook yayisenza kube lula ukuthunjwa kwabantu bethengiswa human trafficking. Kodwa umqondisi weFacebook umnumzana Mark Zuckerberg uyalandula lokhu esithi sokukhanya sobala ukuthi bakhona abalwisana lenkampani yakhe yeFacebook ukuthi ivalwe. Sixoxe lolandela ezenkundla zokuxhumana umnumzana Difa waJabi Bango Dube.
Inkundla yeFacebook babugande mina esikhathini esiningi ngilokuyipha umzekeliso umtshayeli wemoto. Nxa ungabe ungumtshayeli wemoto babugande, ungahamba uyethola amanzi amponjwana ukuze uqede laphana ubususithi wena uzayitshayela imoto. Ngithemba i-cautiousness yakho ekhona uyabusazihlophe ukuthi kungaba khona ingozi singavela, noma singalahlekelwa i-control yemoto uhambe uye ekugcineni ufike uthole ukuthi usudale amanye amacala ngenxa yokusebenzisa into ngendlela engafanelanga. IFacebook ayila mlandu, ayila cala babukandi, ayila hlupho. Uhlupho lwayo ngabantu abayiwo abasebesithi asebejikisa ukuthi kulokuthi yenze izinto eziproductive, but abantu sebesebenzisa i-social network ekwenzeni izinto eziningi ezimbi esesizibona kathesi, eziningi kakhulu ezimbi esizibonayo. Ezinye zakhona engazuze ngizibale ngizigede, kodwa engingakutsho kuyenzakala sibili ukuthi njengalokho esakubonayo iFacebook yaba nomthelelo omkhulu kakhulu entweni eyenzakalayo eCapitol mhlaka 6 kuzibandlela laphana. Yaba nomthelelo omkhulu kakhulu owagcina kusenza khona ukuthi uDonald Trump agcine bembhala ukuthi engasayisebenzisi ngenxa yezimemezelo ayezisebenzisa azifaka iFacebook. Alandelwa ngabantu abaningi, balandele izimemezelo zakhe leziyana bayelelisa ukuthi babuthane.
Sizwa kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump usefuna ukuthi ethule eyakhe inkundla ehambelana labo Facebook labo Twitter. Ngokubona kwakho, ubona ngani abantu bengayemukela yini enye inkundla engayisizo lezo ezivele zikhona ikakhulu ivela kuye umnumzana Trump?
Inkundla efuna ukwethula ngumnumzana uDonald Trump inkundla ezajatshulelwa kakhulu ngabantu abayibo abakade bengabalandi bakhe noma ngithi ama supporters akhe, yibo kakhulu abazajabulela inkundla. Kodwa ke abanye abantu abakhaliphileyo ngithemba ukuthi bazaba nemibuzo eminingi, imbuzo ehlanganyela ukuthi kungenzeka ukuthi basebenzise inkundla yakhe leyo ukukholektha i-data noma ukumonitor abanye impilo zabanye abantu, ngoba njengoba sisazi uDonald Trump ongumuntu othanda impilo engathi igcwele ubugwelegwele phakathi.
Umnumzana Difa waJabi Bango Dube ngolandela ukwenzakala enkundleni zokuxhumana. isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke balaleli kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezanu PF oqale izolo eBindura uyaqhubeka ngesikhathi kulembiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubangisana isikhundla lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ibandla le-MDC Alliance lilandule imbiko ethi alifuni ukupha amapholisa imininingwane yesehlakalo sokudutshulwa kwemota yomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.